sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 ngcwabakazi 2020 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi mtambo wezempila kahle kudala inkulumo.
Into esiqala kuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo.
Abaphathi mtambo besadak bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-organ troika kodwa udaba lweZimbabwe alukho uluhlu lwenkulumo abazihlaziyayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Lo lugatsha lubike njalo ukuthi inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke la edlula inkulungwane ezine lamachumi amabili lanye 4,221. Leli nani likhwele ngemva kokuba kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,080. Asebebhubhile ilizwe lonke sebengamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Ibandla le-MDC Alliance selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunika umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga isikhundla sesibili esokuba ngumphathintambo wezempila kahle. Leli bandla lithi isisekelo sombuso asivumeli umsekeli kamongameli welizwe ukuthi abe lesikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende. Lithi njalo umnumzana Chiwenga kwalwa lwazi olwaneleyo ngezempila kahle olungenza ukuthi abe kulesi sikhundla. Ibandla leli lithi Mnangagwa ubemele akhethe umuntu ongudokotela kumbe oyingcwethi kwezempila kahle. Okumangalisa abanye ukuthi ngeviki edluleyo kudale le Politburo kuphume imbiko yokuthi uChiwenga engaba esebenza lenye inkokheli yezanu PF ukususa uMnangagwa esihlalweni. Lokhu kwabangela ukuxotshwa kwelinye ilunga ledaleleli unkosikazi Cleveria Chizema. UChiwenga ungene esikhundleni esithiwe ngumnumzana obhadaya moyo yena oxotshwe ngumongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. UMnangagwa uthi ukhethe umnumzana Chiwenga ukuze akhokhele imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ngaphandle kokwephula isekelo sombuso welizwe, uMnangagwa ukhethe umuntu ovele ezigulela othona igijimela uyakwelatshwa kwele China.
I-Constitution yeZimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice president ukuthi ephiwe ubuminista kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangalisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamcwayisani. Kuyamangalisa mpela ukuthi uhulumende kaNangagwa yena njalo yi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphoyinta umuntu ovele ezigulela abantu. inyanga yonke uyapapha esiye China khathesi njobe China la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzani mbeyi kumthiya asikwazi into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibhedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngiodali ngibona ngani kuphanana izikhundla ezizama ukuqinisa imilitary government kodwa kunganani uthiwe ngumuntu ogulayo ngumuntu ohlala vele ephela isaka lamaphilisi siyazi ngesikhathi lesiyana besiyo lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama-drugs owanathayo anzima mpela
njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi umnankagwa akhethe umuntu onjani
sibona thina be-MDC kungani luhlazo ngesihlobo bathi yingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus lapha ede kufuna umuntu oqeqetshileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le ulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela yikho-ke mbonangani njengebandla yingqobe kubantu bezimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani ngamadlwane nje into le ayisoze isincedise ngitsho i-coronavirus iyabelokhu iphapha isiya phezulu abantu besifa izibhedlela zizavalwa abantu balapha ezimbabwe sekungani zintandane
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ephendulana lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, unkosazana Fatsai Mahere, enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter uthe okwenziwe ngumnankagwa kusemthethweni. Ngomvulo umnankagwa ukhethe isotsha umnumzana Jasper Chimedza ukuba ngunobhala kugatsha lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isotsha elikhulu noma nguvice president noma ngubani yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo iveza ukuthi upresident ulahlekile iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi akaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo akhuthaze amanesi akhuthaze odokotela akhuthaze izisebenzi zezempila kahle ukuthi abantu baphile kodwa nxa uthatha umuntu owehlulekayo uthatha umuntu ongelakho ukuqeqesha kuleyo ndawo heyi kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa siyamangala ukuthi kuzanywani-ke khona lapha yinto embi kakhulu leyo izabulalisa abantu phakathi kweli
Uchi Wenga sesike sambona chothoza njalo eklolodela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo umbona esebenza kuhle labezempila kahle na
hayi yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu angithi lisotsha impilo yakhe yonke wazi ukukhemanisa wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani ukuthi kuyakhulunyiswa nalezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi ngakho-ke lapho afakwe khona kafanelanga abe lapho nakancane kulo uminista udeputy minister ongudokotela udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health aluntu vele ngudokotela kudingakala udokotela hhayi izinto zokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka hayi bantu akasoze akwazi ukusebenza kahle lamanesi akasoze akwazi ukusebenza kahle lamadokotela akakuphiwanga lokho akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha
umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo
aba
abaphethe intambo kanye labakhokheli bamazwe akumanyano weSADC bayahlangana namhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organtroika obuhlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kwele Democratic Republic of Congo laseMozambique. ELeZimbabwe yilo ebelikhokhela umhlangano wayizolo oqhutshelwe ebulenjini owe-virtual meeting. Njalo amanye amazwe aphatheke kulumhlangano yiBotswana, Zambia, Tanzania, South Africa leMalawi. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olweMinistry of Foreign Affairs and International Trade. Njalo kwenzakale abanye elizweni besithi kufanele umanyano weSADC lweAfrican Union uxazulule ingxabangxoza eziseZimbabwe. Kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwabacatshangelwa ukuthi bebeqoqa ukutshengisela. Lokhu kwenzakale ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo awukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athi ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Sibanda yena ogcizelela ukuthi ingxabangxoza eseZimbabwe ayikafiki ezingeni laleyo eseMozambique lapho kusokulabahlamuki abesiMuslim abedlulisa amalawulo kumbe eDRC okulempi yomndeni.
Kuvele kahle ukumkhandela kakhulu kuSADC leAfrican Union ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe bekuyikuthemba izimo elixegayo ikakhulu khangelele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumjulisihlalo we-Troika khathesi. So laba kade besenza i-activism ukuthi bambule iZimbabwe amakhwapha bekhangelele ukuthi i-AfriSADC izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-Troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu labo kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade becelebrata ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi ekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhathi kaChakwera i-very party e-liberation movement yashobhanda okokuba ifana neZambia. Yikuthi abidlele xegayo nje ukuthi bekukhangelele ukuthi iSADC ingadingi udaba lweZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi iSADC ikhulume nge-DRC kakhacabangele ukuthi bazakhuluma mhlawumbe bakhulumile ne-Mozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu. Indaba leZimbabwe yiyo esinendaba zama-human rights abuses kodwa kasathiye kunedlula esenjengemozambique ukuthi sekuleyempi sokukhala sokuchalukala abantu sebebulala. Ngibona ngani kusukela bakuba bakuthatha naleyo ndlela.
Ngokumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neZimbabwe. Awunyeke wathi ikuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuna ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki.
Ukuthi yena ubaba wabantwana kungutsha abantwana. Kunguye ulugcinisalo uSADC Troika emalo wachaya. Sekunzima ukuthi siyecela kuye ngoba nguye owathi vele echaya abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sukezaphambanisa sangananzeli ukuthi umnaka owotshela iTroika yena bengumnakagwa futhi nalo osehle wathi bonaba abantu akade bachaya kangaphaktori sekasila lasesingayakhona esingakhalela khona uSADC lezu obakuhlasingel kwasasile ekuthukeni. Bese kusithi udaba lokucapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelanga yenzakale kuyikuthiwa kuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayikali kanye yayenzakala ngama-1980s kuvele kuyinto eyiphatheni ekhulu ekayikhona ngakho. So ke asesedwa nje kumele sifale phansi njengabantu bapolisi sizame ukuthi kube sizana ngokuthi abanye ngabaterrorists abazenze lokhu kwakuthi sidlala.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Yabo! Manje ke sikhanye leziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imbiko egcwele ebulenjini be-intanethi ethi umphathintambo wezomvikela unkosikazi Pam Chinguri ulegcikwane le-coronavirus ingamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kulondoda oleminyaka engamachumi amabili lantathu odlwengule umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lanhlanu 15. Undoda lo ongaqanjwanga igama njengendlela yokuvikela ukuvezwa kwentombazana le ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilithumi lasithoba munwembili. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sabona msakazi wamomuhle, hayi ukhuluma lomfana kaSolo kuselapha ezimdabula. Hayi into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Ikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona izana uPF ikhitshwe, ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayisaba ukubulawa, bayisaba ukutshaywa. That's why bengeke bekwanise lento okade umeli yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo salibonani, sakubona msakazi omuhle linjani. Hey kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi, umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama, abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo siyabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabrugwe amabhutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amanzi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amanzi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegoli.
Lapha ngalizwa abasakazi be-Studio 7 uncoba okhulumayo. Kanti kahle kahle sicela lisibuzele bona banaba bezomvikela umkhokheli wabo libemfonele limbuze ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besithi abafuni ubusela or abafuni inkohlakalo or babotshelwa ini, ukuthi bangakhulumi ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasotsha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi waye besithi abafuni ubusela, wena ufuna ukusela ukugcwele uqhubeke khatha amasela lanjani kahle. So befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela uma besenza kanje.
Injani msakazi? Igama uNkero ngokomoyo. Hayi mina ngingakutsho nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyabibingelela mina ngu-Alec Nyati. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Thina amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona okwabo nje. Igamente yaseZimbabwe lendaba nayo kuphela, bangasutha bona balulame bona konke kuraiti, abalandaba nabantu. Kunzima kakhulu into yaseZimbabwe, iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la e-Afrika.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi bantu bakithi siyabona ilizwe iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankagwa uyayangisa. And umnankagwa kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamzonda, abantu bayamenyanya. Ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ukubhidliza ibandla le-MDC, still uyehluleka. Umnankagwa kube ngangomuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza le zinto ezingabonakaliyo ukuthi uyenzani, kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela abantu vele still bazobulawelwa iZANU-PF. mkhuhlane lo maybe se kungenzeka uqanjelwa umanga ukuthi abantu bayakhuphuka kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane abantu bazibulayela indlala ngapha abantu bavalela izindlini.
Oh, salibonani basakazi bakam Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu, ngokubuya mbuya enkaya egonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngokuhlala ndlini lapha egolo kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya, asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto ebesisitshelwa ngabantu nento kade sizibona isikhathi sikankomo sikamgabi. And njalo manje lokho esikubona mbona kuwesi ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi mfuna ukufa mbakhawulisile bethi besibengcwaba kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emandebeleni ngathi uyabheka sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa lukhulume ngezansi sisaba sokusimeni segugrawundi ongakuthi asina nkululeko elizweni sibe sizibuza ukuthi kathi manje sokhululeka nini thina nje amazimbabwe.
So EMP, sokukuwe wena ofakwe impama uthi lawo ubisela ngaziphi indlela ngoba siyimpi le labona ukuthi abantu bathathwa bethotshwa belinyazwa senze njani njani. So sokukuwe wena ukuthi ubisela ngaziphi indlela ngoba yimpi phela lolwa nawe nxa ekutshaya ukutshaza kugade phezulu yiwumbono wami ngilawo. Singakhuluma sithini sicine sesisola le radio yethu ukuthi ayilancedi iStudio 7 ngoba kuphumba ukukhulunywa kungelampumela kodwa thina siyithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma sidinga i-action ukuthi nje wazofaka isibhakela wena wenzayo.
Sabona msakazi wami omuhle, hhayi ukhuluma lo mfana kasolo kuso lapha ezimdabula, hhayi into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokhu okwenziwe ngakozomvikela ukuthi bevale imigwaqo ikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona izane uPF ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu basezimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa bayesaba ukutshaywa that's why bengeke bekwanise le nto okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo salibonani, sakubona msakazi omuhle linjani. Hey kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi, umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama. Abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo siyabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabrugwe lama amabhutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amazi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amazi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngobusana okhulumayo mphuma enkaya kumanje nsegodo.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imlayezelo emfitshane kwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, izigaba kumbe ama-states athiwa alenani labantu abalegcikwane elikuzinga eliphezulu sezingamachumi amathathu lane 34. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Donald Trump ephikisana leziphathamandla azikhetha ukuthi zikhokhele ikomiti yokulwisana legcikwane le-coronavirus athi sokulobubelo zona iziphathamandla zisithi ilizwe alikafiki kusimo sokuvulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe umumo walapho akhona esigabeni seMaryland.
Okwamanje igciwane liyala liqhubekela lesiya phambili yonke indawo eMelika, lathi khonapha eMaryland ebingani ike yehlambijana kulezi suku bathi amanani abantu abanja belegciwane liyakhuphuka likhuphuka nsuku zonke. Abantu nje sonke sihlalele evalweni sizama ukulandela lokho abasitshela khona ukuthi sikwenze singakwenzi, sigqoke ama maski lokuhlala nje sikhathana khathana labanye.
Kukhanya sokulokuphikisana kweziphathamandla zikamongameli Trump laye umongameli Trump ngokuthi ilizwe livulwe, izikolo zivulwe, labantu babuyele emsebenzini. Ubona ungani kuhamba njani la?
Oko kuvulilizwe ngibona ngani ikusikwaza ngomkhonto wethu umongameli Trump uthi abantu abavule bavule isikolo kodwa bonke abalolwazi bathi lokhu kuzenza ukuthi into zesabeke kakhulukazi isibonelo lapha bakhuluma ngendawo eseGeorgia duze ledolobho lakhona likhulele Atlanta ngibonani babiza ngokuthi Gwinnett County lapho izikolo ezivulwe khona ivikile ngakapheli nje bathi nani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane uyi-260 loba nje bonke bengabanjwa kodwa sebecela ukuthi behambe bezivalela kude labanye bonke abantu labo so mbonani nxa ekhuluma ngokuthi kuvulwe ufuna nje lapha kuyabe kusuthi abantu abaningi bazaba lomkhuhlane ikanti abanye baza bangasichiya njalo awuqathele ukuthi akumela ngasikhulu futhi abantu abesikolo bahlale ezindlini labazali abanye bahlala nabogogo labokhula sebekhulile bathi igciwani ihlasela kabanzi laba bangani sebekhulile so umntwana engahamba esikolo ethole igciwani uyakwanisa ukuthi umntwana yena yabe engabonakali ukuthi uyagula kodwa nxa sebuya ngikhaya esefika edlulisa lelo gciwani kubazali labogogo labokhulu kusuka ke lapho kube yingozi enkulu
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika. Ndebele ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje Sengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi ntambo wezempilakahle kudala inkulumo abaphathi ntambo beSADC bayahlangana njalo lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo Organ Troika. Kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.